kusasa njengebandla le-NDC elikhokhelwa ngubaba u-advocate Chamisa silomkhosi omkhulu kakhulu lapha esithakazelela iminyaka eyi-19 silokhu esikhona silibandla. So umuntu wonke waseZimbabwe uyamemwa ukuthi aze eGwanzura Stadium kusasa azebona inkokheli zebandla lelizwe, inkokheli ezavotelwa nguZulu waseZimbabwe ukuthi babahambise eKenani.
Sizwa kuthiwa uzabe egcotshwa umnumzana Chamisa, kuliqiniso yini lokho?
Thina kusasa siyathakazelela ukuthi sesileminyaka eyi-19 silokhu silwisana nezana ililangesilalo. Okokugcotshwa hayi kutho ukuthi izifiso zabanye abantu, kodwa kwe-agenda yethu kakukho lokho.
Ye manje sike seza ukuthi amapholisa akawasavtshelwa ukuthi abantu bayacela imvumo sekuyiwa nje. Liyenze njani lina lapha ngodaba lwamapholisa?
Angithi sonke siyazi ukuthi sahamba sazama ukuthi sithakazelele lele langa. Sitheze sizamile satshelwa ukuthi kakwenzi ukuthi silithakazelele ilanga leli ngodaba lokuthi kulomkhuhlane we-cholera. Basalise kathathu, kodwa sitshayela amakhosi ethu ihlombe ukuthi bakubona ekwakubonywa libandla lethu ukuthi i-Public Order and Security Act iyephula ilungelo kaZulu, ikakhulu uma efuna ukutshengisela ngoba kusisekelo sombuso sivunyelwe. So hhayi wakhathesi abasiphile imvumo, so kusasa wonke umuntu eGwanzura Stadium.
Bakhona yini abavela kwamanye amabandla elibanxusileyo?
Simemile abantu bonke kumamandla wonke la i-ZANU-PF, simemile. So kukibo ukuthi bazabuya babambisane lebandla lethu ngoba thina silibandla elihlakazelela ukubambana.